VOA Ndebele. Njani mtazo mwote siyalamgela kumsakazo wa Studio 7 na mta ngolestatu Dawa 17 mawasa 2019 ikamala mingu kiptu Enda weneze tu kula mtanji Ugulu mende kutela ama kampani apela isi kwa hukuti Hethise intengo yaso
Nengi imulevi Ezerla zunga slanga Nengi imulevi zunga slanga zolo Umomo usumu uwa nagele kakuru Ndiya manga lisa kutu unja Ugulu mende Nizunga liga uboni
Ilizwe le Zimbabwe linanza uzibuse usasa kulabanye abakhona nango kwenziwa libandla libusayo
alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye ngabe sithi kathesi uku intensive care
uhulumende ukutazwa ukuthi abambe ngemfanelo umbuqazwe wegugrawund
uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile
amakristu lokhe ebambe owangaphansi kulandela ukutsha kwe-Notre Dame Cathedral kwele-France
ukutsha kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kule zinto one eziqondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu
zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo uhulumende usecele amankampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwengatsha ezijeniyeyo ezigoqela yena uhulumende abagaya ifulawa kanye labalungisa okunye okujiyeneyo okusetshenziswa ukupheka isinkwa isicelo lesi sethulwe yisikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wedale lecabinet izolo ntambama intengo yesinkwa ikhuphuke izolo isuka ku-$2.50 yaya ku-$3.50 lokhu kuthiye abantu abaningi bekhala okumangalisayo omunye walabo abakhala kakhulu ngumnumzana Taimo Mpofu oyisakamuzi senyabane ePlumtree umpofu uthi akusaphileki eZimbabwe ngoba intengo yempahla ejeneyo ikhuphuka amahlayana nje
iziningi imulevi ezerla zingahlanga ziningi imuli ezilele zingahlanga izolo umomo usumu uwa nagele kakhulu into emangalisayo futhi ngokunjalo uhulumende ezingalika kuboni ukuthi kule nto ewonakalayo uthule nje ungani umuntu into zonke zihamba ngendlela kuyasimangalisa kakhulu lokho into ezihluphaka kakhulu zikhonapho endlaleni naleyo bese kubuya futhi lapha emithini imithi amaphilisi ezibhedlela lapha lakho futhi sekunzima into esenzakala esibhedlela suhamba kuphela ufike ubhalelwe ibhuku imithi yakho yomele ukuthi uyithenga emafamasi amaningi sukuthengwa ngama US dollar, foreign currency. Into ehluphayo khona bekuthi abantu kabalayo imali naleyo izibhedlela ezikahulumende uhulumende uyayazi ukuthi imali leyo yena kayiprinti elizweni uyakwazi ukuthi waprint ibhondi leli eselibiza ukuthi ayi-RTGS kathesi so kuyasimangalisa futhi ukuthi uhulumende nxa ezathi evume ukuthi imithi ingayikhona esibhedlela ephongukuyeketisa nje amafamasi ayavumela ukuthi athengisa imithi ngemali engatholakaliyo uzame ukuthi abantu baphile njani ngayonaleyo ndlela
ukhona ngapho enyabane Mpofu isibhedlela eliya kuso alubana umuntu ethe wagula isiphi
isibhedlela esikhulu vele lapha alubana umuntu ethe wagula ngeSeplumtree Town kungumango kakula sibhedlela esiseduzane lalapha enyabane kungumango okuthi uyahamba more than 35 to 40 kilometers njalo ngumango okuhanjwa ngemota imota zangkhona zihamba kanye ekuseni ziye kuya ntambama ukuthi nxa ungabanjwa umkhuhlane ngezikhathi zantambama sibili kube serious ungavuka ufile ngikhaya
ukhona lesibhedlela seplumtree umi njani umomo
esibhedlela seplumtree kulapha embala khona amaphilisi katholakali yonke imithi layitholakala kulabo fika nje ubhale lokhona ikhadi usutshela ukuthi kambe thenga imithi enje. Imithi yabantwana, ngikhuluma kulabantwana abancane abaningi esenjengababona lapha bebuya labo nina bebhalele imithi. Sometimes imithi yankhona efamasi bayayiswela even belawo lawo marandi. So umumu wankhona vele esibhedlela se-Plumtree umubi kakhulu.
Umnumzana Thaimo Mpofu isakamuzi sebanyane e-Plumtree. Ilizwe leZimbabwe kusasa linanza uzibuse kulabantu abantu abaningi abakhonana ngokwenziwa libandla leZANU-PF elangena embusweni ngomnyaka ka-1980. Kodwa kulabanye abathi kukhanya kule nguquko esikhona elizweni leZimbabwe kulandela ukungena kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikamongameli. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Umnyaka wesibili kunanzwa uzibuse ngaphansi kombuso kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Izizalwane zeZimbabwe seziveza imbono eyehlukeneyo ngozibuse lo. Umnumzana Dumisani Mpofu, umqondisi wenhlanganiso ye-Freedom First Project, uthi uzibuse uke waba ngohlangothi olulodwa okweminyaka edlulileyo.
Indaba kazibuse iyahlupho kunye. Sikubonile ukuthi uzibuse uke wantshintsha. Wenziwa engani ngwelunye uhlangothi asolunye uhlangothi kodwa kweminyaka lembili sibabonile bezama ukuthi fake labanye kodwa kwezomnotho akunzima tombi lingani khuba liyajola.
Umfundisi Sinothi Ndlovu owe-National Patriotic Front uthi kaboni ukuthi kukhona lapha esiyakhona njengelizwe.
Alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye ngabe sithi khathesi uku-intensive care.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Thokozani Nxumalo laye uthi akula kuthakazelela okukhona ikukhala kuphela ngoba abantu bedubeka.
Akula kuthokozela uzibuse sikhona ngoba siyadubeka. Akula lutho olukhona lapha eZimbabwe. Sibuhlungu.
Ilunga le-MDC Alliance umnumzana Elliot Maka uthi abantu bayemukela ikhefu likazibuse kodwa empilweni abantu abalanjabulo ngoba belenswelo eziningi.
Yeah, ukhona uzibuse siyajabula but anti uyabona zikulezinto eziningi ozibonayo okuthi sijabule kakhulu simele sijabulele ukuthi independence layo but nxa sesikhangela okwempilo yethu especially hayi asila kujabula.
Umnumzana Xolani Fuyani uthi sokulomehluko kumumo okhona khathesi phansi kombuso kaMnangagwa ngoba sekukhulumeka ngendaba ezifana labo gukura hundi.
Kutshintshile sibili into eziningi nanko even now sesikhuluma langale nto yegukura hundi bekungakhulunywa izolo.
Umnumzana Kenan Ncube owebandla leZANU-PF uthi bona abaletha uzibuse babona beqhubekela phambili njalo ukuguquka kukahulumende kuyinto ethokozisa umuntu wonke. Ukhuthaze abantu ukuthi bahlangane ndawonye labanye bathakazelele lolu suku.
Uzibuse lo thina ngathi sisibona siqhubekela phambili okujabulisayo ngoba abantu abethu sibakhulisile sebefundile njalo ngananzelela i-change of government esesibelayo kathesi i-impressa umuntu wonke ukuthi sihambe ndawonye.
Ngokudilika kombuso kowayengumongameli uMugabe, abantu bake baba lethemba lengakenye ukuthi umumo uzoguquka kwezombusazwe lakusimo sezenotho. Kodwa ngemva kokhetho lwanyakenye, ithemba lihle laphelela emoyeni ngoba kulapho ukuvele khona ukuthi uhulumende omutsha akachiyananga lowayekhona ngesiphatho langodlame lwabezomvikela ebantwini abadubula ababulala abantu ababetshengisela befuna impumela yokhetho iphume masinya. Isimo somnotho laso sonakala ngamandla, intengo yempahla lokudla ezitolo yasuka yaqonga okwethusayo, isisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika sasuka sawa iholo labantu lasala selingathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokuqoqwe izigidi ezidlula amakhulu ayisikhombisa $700 million yokwakha umduli weNotre Dame Cathedral kweleFrance obhidlizwe ngumlilo ovuthayo ngomvulo. Umongameli Emmanuel Macron uthi ilizwe lakhe lidinga imali yokwakha iCathedral le ethakazelelwa ngumhlaba wonke jikelele. Kulabantu abedlula izigidi ezili 10 13 million abethekelela isakhiwo lesi okuthiwa silempahla yakudala egoqela okwafakwa ekhanda likaJesu Kristu engakabulawa kanye lesiphambano ayesithwele. UDokotela Eliakim Sibanda, ingcweti kwezembali njalo olikholwa lesiKristu, uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe iNotre Dame Cathedral.
Ukutsho kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kulezinto one ezigondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu. Okokuqala engingakutsho ukuthi yikho lapho esasiloLouis the 9th nxa likhumbula khwamphana onguye owasuka wagcotshwa i-canonization singatsho njalo inkosi yokuqala. Lokho kuqakatheke ngokuthi yikho okwakule gawuni yakhe laphana, yikuthi umuntu owenza inguquko enenge empilweni ezebandla kunye lempilweni zombangazwe wawenza wangani uba lula. So ukutsha kwayo kutsho into enkulu kakhulu ebantwini abasenkolweni ukuthi babona izinto zabo ezindala ade zimele inkolo yabo isingani idilekele.
Singathi nxa sesikhangela kukhanya kule nto eziningi kakhulu eziphakathi kolaphana, ongani usakukhumbula ukuthi kukhona kungabe kuyini? Sizokuthiwa kunye kwangkhona benelisile sebuntu bakukhiphe.
Hayi, kunekwakhona okuningi njengesiphambano mqhele isigolo njengoba ngitshilo nje ngithi igawuni kaLouis lo owasuke wagcotshwa ukuba i-canonization. Okuningi kwakhona lokhu ade kukhona kuvote kukhutshwe kuqala ngoba ade kusenzakala bebesenza ukuthi bayakha khwamphana izinto ezadilikayo kuyo yona leyana i-Notre Dame i-cathedral. So kwenzakala umonakalo lo nje izinto eziningi bese zikhutshilele ukuthi kulungiswe i-cathedral leyana. So ziphephe ngaleyo ndlela. Ikanti-ke irufu yiyo awuphahla lusuke lwadilika kwenye indawo kakhulu. Wasukusithwa lo mlotha ngisho lentuthu esuke-ke yaba ngumsisi emdulini eminye ethize.
Ye, siyabona njalo ukuthi sokule mzamo yokuthi kwakhiwe kutsha khonapho lapho kutshe khona. Kambe ukuthi baza kwenelisa yini?
Ukhanya abantu bathembise izimali eziningi. Kodwa-ke kukhanya kuyaba lo msebenzi omkhulu kulamaplanka lana asebenzayo ayiwatshileyo. Kukhanya ukuthi nxa ezasetshenziswa lanxa eseganyulwe eyomiswa athathe isikhathi esiningi kuzome abe lokhu yena. Nxa ezikhangalela iminyaka amashumi amabili kusiya khonapho ukuze ilungiswe yonke ngoba kade bevele beyilungise. Kodwa-ke abantu abaningi basuke baphakama sibili baphi izimali eziningi zokuthi kwakhiwe.
Lo nguDokotela Eliakim Sibanda, ingcwethi kwezembali njalo okholwa isiKristu. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe. Kubikwa ukuthi abantu ababili sebebothiwe kwele South Africa kulandela udaba lokufa lokuvuswa kukaBrighton Moyo ngumfundisi Alf Lukawu owafunyanwa ukuthi kwakungamanga aluhlaza tshoko. I-African News Agency ibizika ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngamacala olwe-National Prosecuting Authority kwele South Africa soludingisisa njalo ukubhubha kukaMoyo okubikwa ukuthi wangcwatshwa kibo eDandanda eLupane kulandela ukubhubha kwakhe kwesibili. Amapolisa adinga uMoyo ngamehlo abomvu. Ayathandabuza ukuthi sowabhubha. Ibizo lakhe lokuzalwa nguThabiso Proud Mlanje. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi uMnumzana Dokayi Madudu ovinjwe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga inkokheli yebandla le-MDC eMaswingo uzonde uGanunwabu ngokwenziwe ngabasekela uMnumzana Nelson Chamisa abathe waphuma ku-MDC. Ngakho-ke kasikafiki isikhathi sokuthi abambe isikhundla kubandlaleli. Kulegwayi elilutshwana okumangalisayo eselithengiswe lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye. Sokutholakale izigidi phose ezingamajumi amabili yamadola lonyaka $19.4 million. Ngesikhathi esifanayo nyakenye besekuthengiswe igwayi ngemali edlula izigidi ezingamajumi ayisithiyangalombili $81 million. Lokhu kubikwa liphephandaba leDaily News.
Umsakazi weStudio 7 lisuze siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje sokuyisikhathi senu sokuthi likhulume konke ke elikufisayo ungakhohlwa ukuthi ulakho ukuthi ufitizele kolompana ke kuWhatsApp ku-audio bese usithumezela umlayezelo wakho kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abantu bathini.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kunye labasakazi. Mina ngimafufu la eSouth Africa, dabuka eJombe ngokuzalwa. Ngithanda ukukhomenta ngendaba eyenzakala ngapho eShimanimani. Indaba eyenzakala eShimanimani isizwisa ubuhlungu singamaZimbabwe, kodwa ungakhangela ngendlela okwenzakala ngakhona. Ngibona ngathi abantu bangale eManicaleni kufanele bazame ukuxolisa ucuku abalwenza eMathebeleland laseMidlands.
Hayi, akulazibuse lapho ezimba kuzibuse ngani lapho. Kufuze likhulume imali zethela zithi elazidlaya ebhenki. Angivumele indawo yokuthi uzibuse, mina vele sengijabulela independence yenu leyo. Ngoba vele muhle imali yami yamosha kade ngidlala emazweni enxa yenu graphic into eladla imali zethu. Umpresident akhuluma imali zethu ezafriza ebhenki lithini ngazo, umuntu wokuzibuza. Ningakhuluma ngegugura wonto labulala abafowethu nobabathi esangiwazi ukuthi wayangaphi ngenxa yenu. Kulumane ngezimali zethu lithini ngazo kade lingakhulumi ngazo ezisafika ebhenki likhuluma ngozibuze. Uzibuze kabisa imali zethu, umuntu ngozibuze okhululekileyo.
Izinto seziwomile eZimbabwe, shua shua shua, singathenga isinkwa nge-$4, ichukela $5. Hayi hayi hayi, kunzima sibili. Umnanga kwangcono atshiyane lakho lokho, aye stephe down sibone ufake omunye engxoyo zasenzela ngcono.
Sanibonani, ikhuluma noNqube lapha. Hayi, ndlulisa nami ukubonga ma ngabe ngaba leqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe sezithembisa ukukhompensetha abantu bonke abalahlekelwa imuli zawo ngesikhathi segugurawundi. Kungaba yinto enhle kakhulu ma ngabe uyazinisela kulokho. Singazi ukuthi kwenze njani, aza kucabange acabange into efana naleyo. Kumbe sebona ukuthi hhayi, isimo selizwe asimelanga kahle. Abakhona ukuthi baqhubekele phambili uma bengadlulisi ukuxolisa lokho okufanele bakwenze. Kungaba yinto enhle kakhulu okwakuqala ukuthi noma bethi bayakhompensate, baqale baxolise ezenzweni zabo zonke abazenzayo. Ukubulawa kwabantu bedutshulwa ngamasosha kathesi ngesikhathi sama-elections, ma ngakuxolisa konkena kudlulise njengokuxolisa, abesedlulisa okwegugurawundi akuxolise kakhulu, ikakhulu eMathebeleland leManicaland. Kungaba yinto enhle kakhulu. Esikucelayo ngohulumende wethu ukuthi amamele abantu uma bekhuluma, azame ukuthi amamele abantu uma bekhuluma, ngoba ukuzenzela okwakhe kuzamhlupha vele kusasa. Maye ngamamele abantu baseZimbabwe ukuthi bathini, leli zwe uzokwanisa ukulibusa, yonke into uzokhona ukuthi imhambele ngendlela eqondileyo. Uma ngabe uyalalela abantu ayenze lokho abantu abatakwenza, uma ngabe ezenzele okwakhe, siyabona emhlabeni wonke jikelele amasosha angabe ahlakaniphile akwazile opresident abaningi ukuthi abasuse embusweni. So nakuye uma ngabe engamamela abantu kuyeza ahlale kwazi lokho. So kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi amamele abantu belizwe ukuthi bathini.
Lapha-ke ngabalaleli be-Studio 7 lakuthi sithumezele imilayezelo yenu kunombolo ethi 01 202 465 0318. Kusasa kukhangelelwe ukuthi kuza kwethulwa ugwalo olujulileyo lophenyo olwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ngokwenziwa lilizwe leRussia kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 okwanqoba khona umongameli Donald Trump. Ibandla lamademokrathi lithi lifuna uhulumende ethule ugwalo lonke oluveza okwenziwa uMueller. Inhlanganiso ye-United Nations isikhethe umnumzana Nicholas Haysom ukuthi ancedise inhlanganiso ye-African Union kudaba lweSudan kulandela ukugenqulwa embusweni kwamnumzana Omar al-Bashir obengumongameli wakweleSudan. Ababalisi labantwana besikolo lokhu besesaba ukuya ezikolo kwezinye indawo kwele Cameroon loba nje sokule minyaka emihlanu kwathunjwa abantwana abaningi okumangalisayo kwele Nigeria ngamalwecatsha eBoko Haram.
ye lezo ke ngezivela kwamanye amazwe kulabantu abaningi abalokhu bethandabuza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalungisa ngemfanelo udaba lombhuqazo wegugurawundi kulandela isithembiso sokuthi bonke abafelwa ngabazali bazanikwa incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okuthiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe othi uhulumende kumele angene kuzulu akhulume ngodaba lolu ekhululekile ukwenzela ukuthi abantu babhodle abakugcine ezifubeni.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile. So uhulumende ule responsibility ngoba kungaba lula ukuthi kuthiwe ngoba kungathiwa ngumgabe kumbe ngumnankakho bengafa-ke icala sele siyangazi. But ku-clear ukuthi kwasetshenzisa ama-resources kawehulumende eZimbabwe, kwasebenzisa ingatsha zikahulumende, kwasetshenziswa imali kahulumende ukuze abantu babulawe kube lo mbhuqazwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehola ngolo oyiholayo ukubana anjani axolise ngoba uhulumende ngiyo le responsibility and whoever is leading government at the particular time nguye olomlando ukuthi ayenze i-acknowledgement le apology angithi kebo qathele njalo ukuthi nxa esenze i-acknowledgement le apology uyenza kuwani ngoba engxenye ama-civic groups mafitshane kakhulu engxenyekebe kudinga ama-church leaders ama-traditional leaders isizwe sonke sikamthwakazi
ye so-ke singathi kumele kuphehlwe mbani khonoko.
Bona ke bokuqakathekile ukuthi lokhu kuphehlwe zinduna labamabandla bama-churches ngoba thina lathi khonapho sasicelile njengama-civic groups sasithe kuye bokuqakathekile ukubana uhulumende anjani axolise avume ukubana kwaba lo mbhuqazwe yikho esakukhankaselayo khona lokhu angithi amongst other sikhuluma ngokunye okuninginingi asisakutholanga ngalokho. So kuye bokuqakathekile ukuthi izinduna zakomthwakazi laba lamakhokheli amacawe ama-churchi kuyibe yibo abaphehla udaba lolu ngoba izinduna yizo ezingabanikazi besizwe sikamthwakazi laba amabandla yibo njalo abasebenza indaba zani indaba zona lezi zokuthi hhayi indaba leyi yokhumisana umlotha iphathwe njani besebenza njalo lezinduna kodwa kwesithathu kuyebe kuqakathekile ukuthi kuxoliswe kuvunywe phakathi kwesizwe sonke sikamthwakazi ngoba yibo abaphanjaniswayo yithi esafelwayo yithi esaba ama-victims ombhuqazwe.
Kodwa bangaxolisa yini Nkomo?
Abazaxolisa.
Kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kwenziwe?
Bona kuyathatha isikhathi nxa ukhumbula sokuthathe during even inclusive government abantu babengakhulumi even nge-ground wakule organization le azange ipile ngendaba ye-Gugurawund. So for the first time sebethe sokungakhulunywa nge-Gugurawund. So nxa sikhanyele ngelinye ilihlo sokube le progress ingabe incinyani kodwa sokube le progress sesiphushe sakhankasela ukubana abantu nxa bekhuluma nge-Gugurawund bengabotshwa. So it's a step ngoba nxa iphakathi wempi kumbe komsebenzi othile ngobuhle othile kuba le first step kube le second step asoze lifike ekuqineni lingakathathi isibanga sokuqala.
Lo ngumnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye okobulawayo. Njengesithembiso sethu lamhlanje silethulela ke ihlandla lokugcina lomculo kaSomnotho Isaya Nkomo. Lalela uzwe.
Asibonge Baba Dube, asibonge kakhulu. Usinikeza ithuba ngiye yithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amaciwa akithi ngiye ngithathe ngifanise noNzimande uBhodloza owayesakaza ukhozi kudala usathi awuredio bantu. imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingulube ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la so ngiyange ngithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi efinyelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni ngiyange ngifanise naye siyabonga 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 kakhulu bakuDube ngizolo sibonga kubalaleli athi belalele ngithi siyabonga bafowethu siyabonga bomama siyabonga bomkhulu ogogo siyabonga induna emakhaya ade zilalele zayizwa nenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami ngiyanibonga bafowethu lokho okuncane esiwe ngifake ephaketini lami kusho lukhulu ngiyabonga sicele njalo bafethu ukuthi anisixhase nisithengele ama CD asilutho ngaphandle kwenu asilutho uma ningawuthenga umculo wethu siyanicela nisithengele uNkulunkulu anibusise abe nani mase ngivala ke anginikeza inamba la sitholakala khona 071 9494 313 071 9494 313. Kulapho ke ozothi mufona usithole khona noma ukuphi nendawo iCD mawufuna uzolithola siyabonga nezaba banilezonko yesihle mafusini
ye siyambonga kakhulu ke usomnotho sibili uyajake lujaha siboneke abantu abakhona khonapha kwe-Facebook siloba kujason njengensimu malungisa kunjani khona ngapho ke jason tim hlabangani utamavuko siye kunjani kefowethu khumbulani Ncube lawuthi linjani basakazi bethu siyaphila kakhulu ke khumbulani khona ngapho uzobuya lo nkosi nathi jinga ndebele uyakhuluma sibi utamavuko Dube ye uvuka njani ke khona ngapho kefowethu kuzobuya ke omunye sibone umntakamazulu uthulane msipha uthile njani ye siyaphila kakhulu bafowethu so ke lalelani ke mbijana ke umculo lowo singapho mkolapha enkundleni
siyabonga
ngakahlukane othi siboneke indaba kade sikhokhela namhlanje uhulumende ucela amakampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ilizwe lezimbabwe linanza uzibuse kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla lezanu PF uhulumende uyakhuthazwa njalo ukuthi abambe kahle udaba lwegugurawundi siluqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje walivalelisayo ngukipstube baba izimbabwe